Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 uChris Gande. Endabeni zethu kamhlanje uqhamuka udlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoda sakho lezi uzifakele lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula bangikhuphela phandle kwegedi khona le uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya.
Amapholisa koBulawayo abopha umama owethiswa icala lokuhlwengula umntwana wakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ngiyinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo, yisindabaphenduli le impica abadala, ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 20 eMzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. UNkosazana Dube usichazisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini. Ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula. Ngisizwa abantu behlabele. Ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi? Bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzi wami. Zaba zijibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzi wami. Abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya. Bekhuluma inhlamba emangalisayo bethethisa kakhulu. Kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yesayithatha ngeZANU le, indawo yeZANU le, lapha kuselendini la, sifuna i-opposition, asifuna i-opposition. Thina uNkomo wahamba kuyalweli, siyalweli ilizwe leli, wena usulithatha usulithenze. Makiweni asifuni opposition la uthumela abantu bakho la phansi ukhiphe idodi sakho lezi la khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda omunye ngapho bulala ifriji omunye ngapho uvula amafriji omunye ngapho uthatha ifoni yamenye bulalela phansi isithupha sami kade sikhonapho futhi laso bethatha futhi behamba laso kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda babhoda lo muzi bavula yonke indawo ezilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Uthi ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi vula amanzi bavula baqamula balahlele kachana le basuke baye lapho faka khona ingalanini imgani yami ngesa mbokothi imgani lamapheli bachanga izinduku bebulala konke njalo. Uthi ke lapho ke imoto engiyipaki khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo setanki imoto lapho enithela khona ipetro bethatha kunjalo khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphe idoti sakho lezi uzifakele lapha besitshiya amaposta wena lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula bangikhuphela phandle kwegedi khona le bathi khupha phangisa ngakhupha bathi dabula ngadabula uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi ngisangilale phansi ngisangilale phansi sibili ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka kanjani ungathi ulosekelo yini uyenelisa ukuhlangana nabantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezukwalokho okwenzakele
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyaba sile lunch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami mfuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekela usekelo ngilalo olukhulu kakhulu sekelo ngibangisekela abangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje ngikunje ngilaba ngigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama election bangikhangela sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi
allo ke ngkosazana Dokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila ka ward 20 eMzingwane emele ibandla le Citizens Coalition for Change kusenjalo isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathipheleleni South umnumzana Ntandondlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo
into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane into engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi ku-ward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha into enhle abayithakazelela abantu baka-ward 20 so osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile so into embi kakhulu eyenzakeleyo kodwa into ebese emgceke ukuthi i-CCC Citizens Coalition for Change abantu baka ward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethusela kungakho
liyathuthiseka ngendlela amapolisa aphenya ngalo lolu daba njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla lezano PF
umsakazi okwakhathisa sikabile isizathu sokuthi amapolisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo imamuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapolisa esigodini abathatha ngasikhathi masinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-attack umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha istatement kumama so kwakhathisa amapolisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iphethe ngayo ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uSithokozi ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ovele ngezano ade bengafihle bevele bengasonto ukuthi bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezano so asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala ukudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye attacka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki uyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapha eMathipheleleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje abantu bakhona indawo yakhona siswami dadewethu i-resettlement area most of ward 20 lapha so abantu bakhona baleyi ingqondo nje ukuthi hayi iZanu PF iyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu lomunye umbono ochiyene leZanu PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemithusela umamuntu uzaxotshwa yena emaplazini lapha ngokuba ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC I mean so ukube into sibile embi kakhulu
umnumzana Ntandondlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathipheleleni South kusenjalo isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsayi Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga nendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla umnumzana Godfrey Karembera wazakala ngokuthi ngumatsibaba weshanduko Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uMnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. UMatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali aleli bandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazo sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Kusehlakalo esiye uZulu ekhuza uMhlola, amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 owetheswa icala lokudlwengula umntwana wakhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngoZibandlela kuze kufike emhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zindimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo, kumbe kwedlula umhlolo, yinsindaba penduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza uMhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula uMhlola. Hayi, ngokunye nje lakokubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo, umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngaze ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. Sekungezinye nje zezinto esizikhangelayo sithule ngoba ukukhula kulamkhosi.
Lu mama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini, kumbe kulemithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni, umbe nje okunye okumasaka obezedlulela phandle wakokuqila ukuthi kwenze lokhu okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulanto enjalo. Singazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe ukuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu, abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula, lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona kumele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo, njalo ongumama, ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo-ke umfundisi Thandeko Zindimkandla ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. yezayo ngomvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elitshumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelizindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 litholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende kwamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga layizolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani. Ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli. Ngithi linjani bakithi? Mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi uMnangagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli, uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kanti kungeneni. Sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje sihlobo zami? Angazi kumbe wona ama-voters asilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo, siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi. Lati sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani njalo. Siyaphila. Bizo lami nguRain Chuma vela obhango esigabeni seMatogunye. Ngilibingelela kakhulu basakazi beStudio 7 ngosithandeki lomhlanga esigande. Lo wonke ngamile inkomo Silibingelela lilisakazela emsakazo omuhle kakhulu njalo oweqiniso. Elami ngizifake imoto yangizwakale, ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni. Ngiyalibingelela lami, ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho khona. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ngibingelele.
Linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli? Hayi, thina apha siyaphila, siyalibonga ihlelo lisipha zona basakazi kanye nalibalaleli. Siyalibonga futhi lehlelo lelo elizincedisa kuStudio 7, siphana namacebo. Siyabonga kulokho, siyalibingelela nje lonke balaleli. Siphilani ngenkosi. Ukhuluma lapha ngoJengwenya eGohole andamaphisa. Siyabonga.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli bo Studio 7 ku VOA Ndebele. Hayi, lami ngithi ngibulise, ngibulisa abagithi igama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi, lami ngithi mphawule endaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe lezi abaphazamisa abantu. Bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembu qemba bomunzora labo nabo Thokozani Khuphe waphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo. Angiyiboni mina into azayenza, ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe, ziyaphelela kuyizano kuphela. Lo ukuthi vele nje uChamisa engatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuyina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa, umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izanu itshintshe iphume yini, kunokababekwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze khonoku. Like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100, yinto bani le thini singayaziyo? Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree, ngihlezi kule South Africa.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Hayi, ngiyabonga lami ukuthi ngiPaul Mbijana. Ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezombangazwe mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo, bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa basebenzisa i-foreign currency, US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini, njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali US dollar esingalayo. Kungcono nxa besibasebenzisa US dollar ngoba sebesesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-US dollar, izitolo zonke zicharja ngama-US dollar, kodwa asilayo sinikwe RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba uma ususiyathenga baqala bacrosslate ukuthi amandla e-US dollar lamandla e-RTGS anganani, susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky owethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zawole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela kumele la Ukraine ma izikhali zikhona akulibe ngoba manje ukuthi ukukhulumisana sokwehlule
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla
ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impilo iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden so yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethobelene kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabusithi ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamlankunzi hhaji umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukwenze lulwise olunye uhlangothi lokho yiko okutshengisa ngempela ubana vele i-America nangwayo idla vele ngokudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozwayo umuntu olozwelo ngabe uba ngumlamlankozi ngabe uyahamba phakathi e-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umloda athi ubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe uNcube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selichabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela iphakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethola imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulisana loPutin ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube
isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kasi esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change inkosazana Thokozile Dube amapholisa kobulawayo wabopha umama wetheswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha siluqibane lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.